abasebenzi and themselves and could have a taste air super easy. Akuna msebenzi, abantu bakhotha ukusebenzi, and so on. Akuna mali, yathi kuthiwa akuna liquidity labo. So feedback lekathethi lapha because akulinywanga kuhle, kukhanya ukuthi izulu yalinanga kuhle lapha. So kuzawule mdlalo elikhulu, kuzawuthi ukuthi eminye imisebenzi izaswelakala futhi kuza kuza abantu bazaphuma imisebenzi and so on. So kukhanya ukuthi angiboni umumo lowu uhamba kuhle ebantwini bonke jikelele, kodwa ke abantu abagogekile bakusimo esingalikwanga into yokuthi vele athi abanamali, abanabantu okuba abana uhulumende kawakhangeli and so on. So kuzahlupha kakhulu ukuhamba kwesikhathi.
Nxa sikhangele siyasibone abanye abagogekileyo bengena kwezamabhizimusi, singathini nxa sikhangele umumo, amathuba abo ami njani okwakathini?
Amathuba amkhona ukuthi angithengisele ukuthi kathe azaba ezamalutshwane kakhulu kazi, especially ukuthi khona kukhanya ukuthi nxa ukhona uhlupha abantu bonke nje, kukhanya ukuthi abantu abagogekileyo maya-affectwa kakhulu ngakho. Yondaba yokuthi vele hhayi akuna muntu ongabanika usizo olokuthi beqalise ama-business abo kumbe ama-projects abo. Kutho ukuthi ke ngendaba yokuthi kathesi akuna mali lapha, yibo abantu nxa sikhuluma ngesikhiwa aba-hardest hit okwakathesi. Kutho ukuthi ke angiboni njenganikula abantu abagogekileyo abajena kuma-business abaningi kathesi ngendaba yokuswela izimali, i-support kuma-bank, i-support kuhulumende and everywhere else. So njalo akula abantu abagogekileyo abaningi abakwanisa ukuthatha amaloni kuma-bank na ngendaba yokuthi kabana into leyo abathi i-collateral. So kutho ukuthi kuzahlupha abantu abagogekileyo abaningi kakhulu.